Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi ZANU-PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abasekeli beZANU-PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamachumi amabili.
Naze ukuthi izikhali lezi zazitholakale ngendlela yokutyontsha futhi yokugekeza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million ye-United States dollars ezitholakeleyo.
Amapolisa kobulawayo abophe abanakanelwa ukuthi izigebengu ebesezihluphile kuleli dolobho abafunyanwe behlome ngemibhobho belempahla entshontshiweyo engena kungxenye yesigidi ngemali yeMelika. Luyaqala uhlelo lokuvalela uZulu wakobulawayo amanzi okosuku lonke ngoba esesilela emadamu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abasekeli beZANU-PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamachumi amabili njalo baxotsha lezihlobo zomufi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abebandla leZANU-PF baqale ubudlongudlongu lobizolo lapho ukansila wendawo ahambe khona emzini wako-Ali lamanye amalunga ebandla elibusayo. Bachitha isililo lesi besithi abantu kumele bayebuthana kwenye indawo. Baqhubeke ngesiga lesi namhla batshaya amalunga omdeni njalo bathumba abangamachumi amabili laba abaguqela omama abalokhu bengaziwa ukuthi basiwe ngaphi lokuthi bakusimo bani. Ngokubika kwebandla le-CCC, u-Ali yena uthunjwe kumaviki amabili edluleyo ngumsolwa obikwa elilunga leZANU-PF uMnumzana Pius Jamba. Watholakala isidumbu sakhe ebulewe wajikelwa emthonjeni oseduze lomuzi kaJamba enyatsimi ngensonto. Igqwetha lemuli yako-Ali uMnumzana Job Sikhala uthi ulihlazo elikhulu okwenziwe ngabasekeli beZANU-PF.
ZANU-PF, a very unpopular ZANU-PF member of parliament, Joseke Rua, he has mobilized the thugs who were gathered at Chikwana shopping center.
Umeli weZANU-PF eseke ubudanisa abantu ezitolo zakoChikwana namhlanje ekuseni bahambe emfeni batsha wonke umuntu okade ebuthene emfeni baxotshe izihlobo zika-Ali emfeni. Abantu sebebalekile.
That we no longer want to see you here at this funeral. We are expelling you from this community. You must go away. And that is where we stand at the present moment. So,
uSikhala uqhubeke wathi bazama ukuba amapholisa angenele abasize ukuze bathole isikhathi sokukhala isihlobo sabo.
We have already given instructions to the Zimbabwe Labour for Human Rights, specifically Alex Mshagahama.
Bekumele sithole incwadi ukuba baxhothwe laba bantu sekujeza isikhathi sethu lokhu besijijimisa sisihambisa udaba lolo mthethandaba we-High Court.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa laye ubusolile kakhulu ubudlova athi benziwa ngabasekeli beZANU-PF.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi ZANU-PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala selesithi undoda lowo okuthiwa i-boyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi i-boyfriend yakhe njalo amapholisa asenqaba ukuthi ivele kanso umuntu wezani? Bahamba ni kwi-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezani. Kulobu fakazi obukhulu mdlalo okhe banjwa kulabantu abaningi abachayiwayo.
Ebuza i-Studio 7 ngidlakela lolu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi uthe nxa kwenzakale ngempela lokhu kumele abe-CCC bayemangala emapholiseni. Isikhulumeli sebandla le-ZANU PF uMnumzana Tafaswa Mgwadi laye utshelela umsakazo amazwi afanayo. Umdeni wako-Ali wona uthi umngcwabo usoze wenziwe andubana kubotshwe ababulala uMoblessing. Ukubulawa kukaMoblessing kanye lobudlova usobenziwe esililweni sakhe. So kusobe kakhulu nguZulu ogoqela abalula amalungelo oluntu loZulu Makhaza kanye labameli bamanye amazwe eZimbabwe agoqela awe-European Union loweBhilithani. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlandelozi Dlovu.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uxwayise uZulu ogoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baziphathe ngokuthula njalo bengaze baphatheka kundaba zodlakela. UMnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Sikhulile Simpson Mpofu eNational Heroes Acre eHarare namuhla. UMpofu udabuka eGwanda njalo wake waba ngu-Major General kubutho. Amapholisa kobulawayo asebophe abantu abanakanelwa ukuthi izigebengu abayisishiyangalombili abatholakale belemibhobho, inkemba lezinye izikhali kanye lempahla ebiza ingxenye yesigidi samadola eMelika, i-$500,000. Impahla le igoqela izimota, omabonakude lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezindlini. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Ababotshiweyo nguSelvin Kala weMagogwe North, Vizin Kumetu Enketa 9, Prince Ndlovu we-Otlo Bengula, Atkins Maninzwa ohlale e-Otlo Bengula, uDereck Ndlovu oye-Otlo Bengula, uKasimiyo Mwanzimahle oyemganwini, Kelvin Jabulo ohlale Pumla South, kanye loMboni Zashe Manyaya oyenkulumane. Abasolwa abamiswe emthethwandaba kaMantla kobulawe namuhla besethezwa amacala wokugebengu lokutshontsha behlome ngezikhali. Bazaphindela enkantolo mhla ka-27 kulinyanga. Nasi isikhulume zamapholisa kobulawayo u-Inspector Abednego Ncungube.
I-CID homicide gate kobulawayo e-section eqeqeshe kakhulu endabeni zamacala aphezulu ithole information from izakhamuzi bayikhangela kuhle yaze yayenza ukuthi kubotshwe omnye ujaha ogcine eseqamba abanye bakhe baziba bayifica mlembili. Kodwa abanye abahlali bakhona abayenza inumber ibe ng-13 basaphandle basabaleka kodwa sisabadinga.
UNcube uthi abasola laba bebehlome ngezikhali ezisabekayo kanti le mpahla abatholakale belayo ibiningi kakhulu.
Uthi sinaze ukuthi izikhali lezi bezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla-ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million ye-United States dollars ezitholakeleyo. Amapholisa asaphanda sa-recover ezine futhi impahla eziningi. Ugoqela ama-TV amaningi impela angafika even 10, ama-fridge ngowawe esebenzisa izimota bethwala izingqamu Even lama matches na lava sayo isiyatholile.
Nevigi ephelileyo ilunga lebandla le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana nangelihle Zonda Dube ubuliwe ngabantu abangazakaliyo beze bagqikeza endlini yakhe lophengula West ebusuku bamchaya bamgamula ngenkemba abathonta $25 lanxa abanye bebecabangela ukuthi wabulawa ngezizathu zombusazwe uInspector Ncube uthi uDube wabulawa izigebengu ezazijonge ukutshontsha.
Ayilanga amasela sibili avaswe ndaba zomba ngazi siloko sisaphandisisa ngendaba kaZonda obhubhileyo ngesigameko sokubanjwa, kodwa siyathembisa uZulu ukuthi kuseduze ukuthi indaba yakhona siyixazulule. Naloba singake sisho kathesi ukuthi kulaba sebebanjiwe engaba ekhona olesanda khona lapho, kodwa amapholisa e-CID asaphezu kwalolu daba.
Iningi labahlali bakubulayo selilala kwemvundla lisesaba kungenelwa ngamasela asebhahile kuleli dolobha laselizweni lonke jikelele. Abanye bathi ukubanjwa kwabasolwa laba kuza kwenza bake babuquthe. Unkosazana Sandile Ndlovu uthi laye ke wangenelwa endlini emadabukakusa.
Emagogwe lapha umasela sithwale senzima silali. Batshontsha babhidiza izindlu zabantu, bayenza into ezingalunganga. Bangena batshontsha i-TV. Batshontsha lamafoni ayesecharjeni khonapho into eziningi nje yazisasegcini.
Kulandela ukubothwa kwabasolwa laba abaningi bathelekile emapholiseni besiyakhangana impahla zabo ezacathayo. Omunye wabo ngunkosazana Talent Nkomo.
Singenele ngamasela abasigcekezela bavula isivalo bakwathile isivalo bangena baphitha yinto mfana ongu-form 6 bafika bamtshaya umfana lwana bathe bemtshayile bathi bafuna imali bathi ngaphi imali mna hathi hayi imali angilayo. Base bengithathela i-10 user bathi beceda lapha bayithatha i-television ne-fridge baye bephuma behamba basishiya kwaba sethukile bese silele lathi phansi sethukile.
Amapholisa athi ngaphandle kwabayisishiyagalombili ababotshiweyo kunabanye abahlanu ekade bekuleli qembu ababadingayo. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Amanye amalokishi akobulawayo alele engelamanzi atshona engelawo njalo namuhla kulandela ukuvalwa kwawo ngumasipala waleli dolobho ngoba esesilela emadamu. Kubika u-Anastasia Ofu.
Ikhansili yakobulawayo ihle yazisa ngeviki edluleyo ukuthi kusukela namuhla izaqala ukuvalela abantu amanzi okwamahola angamashumi amabili lane 24 hours okulusuku lonke endaweni ezifana le-Lockview, i-Sunning Hill, i-Malenzi, Riverside, i-Waterford, i-Manningdale, i-Wilsgrove, i-Benavesta, i-Douglasdale, i-Fortune's Gate, i-Selborne Park, le-Matshamhlophe, umasipala uhle wavala amanzi izolo wazovula namuhla. Uhlelo lukamasipala luveza ukuthi uzavala njalo amanzi lawa kwezinye indawo ngolwesine, kwezinye ngolwesihlanu, kuthi kwezinye njalo avale ngomgqibelo. Umasipala uthi uDubo ukuthi amadamu akhe aselamanzi amalutshwana. Uthi njalo usemile ukudonsa amanzi edamu lemzingwane ngoba selitshile. Nasi isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisampofu echasisa.
Ngithanda ukwazisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi kusukusela kuyayo ngomvulo idolobho lizangena ku-24-hour water shedding. Lapho isabe sivala khona amanzi kanye ngelanga ngeviki. Amanzi sabe siwavala kuma-residential areas wonke, si-exempta kumbe singavali kuma-areas e-industry, lama-areas e-bizimusi engathi i-CPD, i-commerce and industry. Ama-engineer athe ekhangela abona ukuthi amanzi malutshwana, ngeke safika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sibe siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season.
Umampofu ukhuthaze izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi njalo zilandele izilinganiso ezahlelelwa umuzi ngomuzi yikhansili.
Engineer tekhangela abone ukuthi amanzi malutshwana. Ngeke sasifika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sike siqalise kathesi so that we stretch amanzi until the next rainy season. Lokhu kutsho ukuthi amanzi sabe siwavala langa linye ngeviki. Sivumela abantu ukuthi sikhonzele amanzi kumbe silondoloze amanzi ngalelo langa. Kodwa esikucelayo kakhulu ngoba sabe sivula amanzi kwamanye lawo amalanga ayiviki. Okuqakathekile njengezakhamizi ukuthi nxa amanzi ekhona siwalondoloze singadlalisi kumbe singawasebenzisi mihleyane. Esikunanzelelayo ukuthi i-water rationing iloke ikhona. Esikucelayo futhi ukuthi izakhamizi zisebenzise within their daily water ration. Singa exceed, singa consume beyond our water shed, water ration, ngoba sigcina sisiba lama penalties esibona ama bill ekhwela.
Abahlali bakobulawayo bona bakhala ngokuthi ukuvalwa kwamanzi lokhu kulakho ukubangela imikhuhlane edalwa ingcekeza efana lesihudo sekholera. Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Agnes Ndlovu uthi udubo lwamanzi solusiba ingxenye yenhlupho abavele bebhekane lazo ezifana lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lokho kuzima sokuyufa kwabantu. Hayi hayi. Siyesaba noma uhlezi ucabanga ukuthi izinto ukudura abani kholokhu. Abantu bayakuya nga sizadlani. Umuntu ngumuntu ngokudla, umuntu ngumuntu ngamanzi. Nxa amanzi ezakhwela kangaka lokudla ukhwele kangaka, asisakwazi ukuthi senzeni, sesiphambeni emakhanda.
Amazwi kaMandlovu agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele.
Kusho ukuthi ngesikhathi izilisina kuyasongasela amanzi abantu sebesenza sokusenziwa irationing. Isimo saqhubeleke siba sibi ezweni kubi. Ngesikhathi kuseyavotwa kuqakathekile ukuthi abantu bavote bawenanzelo ngoba isimo sibi esikudingayo lithinthi ukuthi zize zibe ngcono. Ukudla kukhwelile 100%, accommodation 100%, transport kukhwelile 100%, ibhondi seliholwa ngabantu is being rejected as stone. Things are getting worse, bad. Ukuphila kuqhubeka kusiba nzima emuntwini, ordinary person on the street.
Izakhamizi zikhuthaza umunicipal wakobulawayo lohulumende ukuthi bagebhe izibholane ezinenyi kanti lokwakhiwa kwegwayisha ngani dam kuqedwe ngokuphangisa ukuze luphele ngokuphela udubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha olubona ngenhlelo zokwelamisa olweZimbabwe Family Planning Council solutshele amakhemisi ukuthi axwayise amantombazana phezu kokusebenzisa mahlayana iphilisi lokuvikela ukuzithwala elibizwa ngokuthi morning after pill ngoba lingawaphazamisela impila kahle. Kubika uBathabile Masuku.
Iphilisi leli linathwa ngowesifazana ngenjongo yokwenxabela ukuzithwala nxa ethe waya emacansini lowesilisa bengazivikelanga. Kodwa iZimbabwe Family Planning Council ithi iphilisi leli lingaba lomthelela omubi ogoqela ukuvimba inzalo nxa lingasetshenziswa ngemfanelo. Ngokunjalo luthi kumele aqaphele. Nansi isiphathamandla salolugatsha uMnumzana Mission Gwafa.
Okuthiwa yi-morning after pill nxa kusuke kwenzakala isehlakalo socansi kungela ukuzivikela kumbe umuntu udlenguliwe ukuthi uvimbele ukuzithwala kumele uthathe leli philisi okuthiwa yi-emergency contraception pill. Kuvamile ke ukuthi abantwana abaningi abasakhulayo balisebenzise mahlayana nje okuthiwa isilungu yikuli abuser. Abantu bazihloniphe bacabange kabili kathathu umuntu engakayi emacansini okungalivikeli imikhuhlane yemacansini ngalivikela kuphela ukuthi umuntu angazithwali. Lisebenzisa insuku zonke, yebo ayingozi kubana usuguqula kakhulu isimilo somzimba wakho, lama processes zakala emzimbeni wakho esingakuthi thina yimvelo.
Kugwafa uqhubeke echasisa ngengozi yaleli philisi.
Lilama side effects anjengokuzwa ufuna ukukhipha, ukuhlanza, at times uyaba dizzy, ube nesiyezi, uphelelwe ngamandla. So ukuthi singazi subject to all those side effects, kulungile ukuthi sidinge irregular method of family planning, ube nendlela eyodwa oyisebenzisayo ukuzivikela, not ukuthi uhlale ungumuntu oba lengozi nsuku zonke. Kasiqapheleni ikakhulu thina abasakhulayo, sizivikele, sifunde ukwala ukuya ecansini, siye ecansini nxa sivumelene kumbe sisebenzise i-protection, ngoba sisazi ukubana leli philisi alivikeli emkhuhlaneni eyiyo esiqede kakhulu ontanga.
Abezempilakahle labo bathi abakhuthazi ukusetshenziswa mahlayana kwaleli philisi. Bathi umuntu engalisebenzisa nxa ethe waya emacansini engazivikelanga, hathi ukuthi lisetshenziswe njalo nje, sokuyiyo indlela emqoka yokuzivikela lokulamisa. Nangu umongi umnumzana David Sithole.
Amaphilisi la ayafanana lalawo anathwa ngabantu esithi ngawe family planning. Kodwa ke umahluko wawo yikuthi isilinganiso salapha sikhulu, singaphezulu okuphindwe ngamandla amaningi angabe emane kumbe amahlanu kulalokho okujayelekileyo, okuba yingozi kakhulu emuntwini nxa engajayelwa ukusebenzisa, ngoba kuyabe kulokho kuphazamisa isimo sakhe, kuphazamisa emzimbeni wakhe ngendlela esingajayelekanga. Umuntu kasebenzise inormal ukuthi evikele kulokuthi asebenzise lokho kuyi-emergency, ngoba asiyo nto ukuthi umuntu ehlale kusebenza ngemva kwesikhathi, kodwa ngiyokuthi kusebenze kuphela nxa kwenzakale umuntu engazange ecabangele lombe engazange ezilungiselele, hathi ukuthi ebe ehlala eyisebenzisa leyo ndlela kuphela yokuzivikela.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sanele Mathuthu uthi abantwana sebesenza izinto ezingabalimaza ngokujaha izinto.
Singananzelela ukuthi abantwana sebeqala amacansi bebancinyane, okuyingozi ukuthi babanjwe imikhuhlane eminingi. Kodwa okunye esinanzelelayo ukuthi sebenatha la maphilisi okuvikela ukuzithwala, okuyingozi futhi, ngoba esikhathini esiningi nxa sebefuna ukuzithwala kuba nzima ukuthi babambe isisu, kodwa bengasakwazi ukuthi kwaqalela ngapi kumbe wavele wazalwa ele problem. Engxenye bengabakwazi ukuthi okuyingozi kuyini.
I-Morning After Pill ikhangelelwe ukuvikela owesifazana ekuzithwaleni nxa inathwe kungakedluli insuku ezintathu ngemva kokuya emacansini kungela kuzivikela. Kodwa ayivikeli imikhuhlane yocansi efana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Livetalk lamhlanje sixoxa ngokubulawa kwelunga le Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali, kanye lokuchithwa kwabantu esililweni sakhe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kwezempilakahle eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe-International Albinism Awareness Day namuhla, uZulu ekhuthazwa ukuthi ehloniphe amalungelo alabo abaphila lalesi simo. Abale-albinism bona baxwayiswa ukuthi bekhulume ngazwi linye ukuze izikhalazo zabo zizwakale. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-albinism yisimo esibangela ukuthi umuntu abe lejwabu elimhlophe ngenxa yokusilela kombala wakhe ngokomdabu, imelanin ngesilungu. Inhlanganiso yeZimbabwe Albino Association ithi abaphila lesimo lesi babhekane lenkinga ezigoqela-ke ukubandlululwa ngumphakathi lasemisebenzini, ukuthola amathuba ukuchiswa ke kakhulu lilanga okubangela ukuthi bahlaselwe imvukuzane yejwabu iskin cancer ngesilungu, ukudabuka mahlayana kwezindebe kanye lokungaboni kuhle emehlweni. Isiphathamandla salinhlanganiso uNkosikazi Mercy Maunganize Chimanga uthi ngemva kokukhankasela amalungelo abo kabanzi kusukela ngomnyaka ka-1996 sokusiba lenguquko kundlela abaphathwa ngayo lanxa nje ihamba ngonyawo lonwabo.
Kubathana kwedu kuthi tibude nisho nechimwe chete uye to amplify our voices as one force.
Sithi asikhulume ngazwilinye ukuze sizwakale kuhle.
UNkosikazi Maunganise uthi loba nje zisaziningi inkinga abaphila ne-albinism ababhekane lazo, bayathokoza ngokuthi uhulumende usevuma ukuthi amafutha abawagcobayo ukuze bavikeleke ekutshiseni ngelilanga ama-sunscreens ngesilungu angene elizweni phansi kohlelo lwe-essential drugs list. Khona athi kubanikeza ithemba lanxa engakatholakali kalula lawa mafutha ngabaningi abane-albinism. Osebenza labaphila nesimo lesemadebeleland umnumzana Sanders Munsanka uthi baphila nzima laba bantu.
Abantu abale-albinism balohlupho ikakhulu kakhulu olwamehlo. Amehlo abantu abale-albinism balamehlo angaboni kuhle. Njalo abantu abale-albinism ijwabu labo linzima kakhulu ngoba litshanga ilanga. Ilanga liyabatshisa kakhulu okokuthi libangela umkhuhlane okuthiwa yi-skin cancer. So sikhangele ngokuthi abantu abale-albinism isikhumba sabo lesiyana kumele sivikelwe elangeni ngoba ilanga yiyo inkinga enkulu emzimbeni omuntu ophila nge-albinism.
UMunsanka uthi uzulu laye kumele aphathise abantu labo njalo engababandlululi.
I-discrimination kutho ukuthi umuntu ongakwaziyo ukuthi lo umuntu ngumuntu nje ofana nalaye umkhangelela phansi, abanye bayenyanya abantu abale-albinism. So ngimlaleli wonke ngiyalitshela ukuthi abantu abale-albinism ngabantu njengabanye abantu. Asibaphatheni kuhle, asibahambiseni esikolo abantwana bethu esikolweni abale-albinism, singabakhangaleli phansi. Abantwana abale-albinism bayakwanisa ukwenza yonke into enziwa ngomunye umuntu ongela-albinism.
Igqwetha elilwe lamalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi intuthuko ikhanya isiba khona kucele lezemithetho kulandela ukwethulwa kwe-National Disability Policy nguhulumende nyakenye, kodwa uthi kumele kwengezelelwe indlela abantu abanje abaphathiswa ngayo kwele Zimbabwe.
Usathola ukuthi esibhedlela kathesi imitshina esetshenziswa ukuncedisa abantu abalemvukuzane akula. Uzathola njalo ukuthi akukabi lula ukuthi abantu labo bathole amafutha abawasebenzisayo. Uzathola njalo ukuthi akukabilula ukuthi bathole amaglasi abawasebenzisayo emehlweni.
EZimbabwe abantu abaphila nesimo se-albinism babikwa bezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000. Usuku lwanamhlanje lunanzwa phansi kwendikima ethi United in Making Our Voice Heard. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-TCCC lithi abasekeli be-ZANU-PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamashumi amabili. Amapolisa kobulawayo abophe abanakanelwa ukuthi izigebengwe besezihluphile kuleli dolobho abafunyanwe behlome ngemibhobho belempahla etshontshiweyo engena kunxenye yesigidi ngemali yeMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.